singaphunguthi asazi singathemba njengoba sisizwa amanye amazwe amakhulukhona ngane Europe abhizi azami ngamathembisa ukuthi bafuna ukuthi bemuzwe ukuthi umi njani omnakoko bangahlanganisa njani la izinto siyibona o-EU labo besehlisa umoya kwezinye izinto besithi no basakhanyela bangacabanga ukuthi bangatshintsha izinto engxenye kukhona angabuya lakho yena kwisitayeli asazi khona lapho but kubuye kube ne-problem yokuthi iqula ahambe lakho ungakompare la kwamanye amazwe for example ele-South Africa i-South Africa ithumele ama-captains e-industry abantu abaphethe i-business ukuthi kuyekhulunywa indaba ze-business elethi iqula ngapha elihambe lohulumende ligcwele abantu be-politics ne-president's office and a few ama-technocrats ama-advisors so bese sithi bazasiphathela yini esicwanto bazabuya lapho emhlanganeni onjengawona lowo bekungathini ukuthi yebo angabe ekhona yena njengoba enxusiwe kodwa iningi labantu kube ngabantu abaphethe ezebhizinisi kakhulu
abantu abaningi kakhulu sebemsekela umongameli Mnangagwa abezimbabwe abathi bona kaphiwe ithuba engxenye engavuselela umnotho welizwe
izwe esidubekileyo futhi zena lezi ezenza njalo sesiphonga ukucabangela nje ukuthi engxenye but kodwa kawula lutho olutshintshileyo angathi abantu bakuthatha ngazi khona lokhu ukuthi kulokhu kuthiwa nguhulumende omusha uhulumende omusha akula nto entsha la akula ngisho labantu abalokhu besithi kaphiwe ichance kaphiwe ichance ngiyazibuza mina ukuthi ichance yani umuntu ekade vele khona kusystem yonke naliye kade seza konke khona lokhu ubekhona ubeseduze lala kade bebusa ungena ama-ministries amaningi ulamanye ama-ministries afika aphatha ehluleke ukuthi indlozi ihambe like i-ministry of justice yehluleke isezandleni zakhe kuningi kade kuphethe so i-chance okuthwaka simnike yona kathi eziyiphi ukhangele labantu abafake ukuthi bamgombolozele akulamehluko ayisuke phela uma lapha yibo bonke laba bamncedisayo akushintshanga lutho so ukuthi siloke sithi simnike i-chance yokuthi ayenzeni sizazibisele emuva khona izinto kumele zitshintshe nxa kumele zitshintshe angiboni nje umuntu kukhona okumangalisayo osazophuma zinhliziyo nje ezifunga ukukhalela ukuthi ke kuphunguba lotshintsho but siyakwazi sonke ukuthi hhayi akushintshanga lutho lokhu okuhamba nje ngendlela efana nayo
kodwa nxa sikhangela ukhetho ubona ngani uzanqoba yini
nxa sikhangela nje ukukhuluma kwabantu njengabhodo besemakhaya phandle ngapha imaviki amabili amathathu ladluleni abantu kwakhathesi badidekile abakabekwazi ngeqiniso qiniso ukuthi bavote njani balesifiso sokuthi na i-opposition iyaphuma ime iqine ibambane ngendlela abantu abafisa ngayo naleyo ndlela ube ngeke awini kodwa kunxa ukuthi i-opposition lokhu kusadoselwana kukazwakala ukuthi kubanjwana njani i-MTC dosi siyalomjuru labo bedosa besiyalele ku phakathi kwe-MTC alazi lapho kokule msindo ngakukacaci khona lokhu kungaba ekuqineni kuyinto ezanika uMnangagwa i-chance yokuwina otherwise abantu sinxa bekhangele bona bebengaselasifiso sokuthi nga ibanga leleli busayo liyabuyela kodwa kunxa yokuthi laba abafuna ukulikhipha kabakaqoqekakho izinto zabo inika izami i-chance yokuthi ngabuyela embusweni.